Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Nithathe leli thuba ngibongeke uThando Nokawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esehamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elakele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, British man, I'm finally treating Zanupia. Then Zanupia, yeah, Dala. Then Zanupia, Bugela, my citizen. Zanupia, turn down my vote. That's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yukuthi kona into lezi zasuka zonke kuqeda ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo babakhona e-parliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba mine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamachumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eliBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lo mnumzana Difa waJabi Bhangodube. Siqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babu Gande sisathuli, akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle, ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland, behanyiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Yingakho-ke okwakathesi-ke isimo akungakabile lokuningi okusathengisela ngaphandle nje khonokuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubeka njalo. Le mlayezo akukabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafanele ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esehamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane, ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la emasinyane sibili kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgilandi kusanda kuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusasele izinto eziningi kakhulu ezadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqotho njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum lalo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe, noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza, bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso, kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo, bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela ingilozi, nqabe kubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kukaSatane. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abamnyama, ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo nguSatane kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana ingilozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona, indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa, bebulawa ngendlela ezifananayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pango Dube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Afrika ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezivalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lwezanu-PF. Ugeina Kumede we Studio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga yaseZimbabwe. Inxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa, and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiye South Africa is not a foreign policy issue South Africa, but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana, and thina njengohulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress, local men of South Africa, who want to support how do we get a soft landing in as long as it was domestically. And if South Africa must help us, we could push an envelope of reforms. About to pursue South Zimbabwe, South Africa is political and economic refugees. So, finally, we have to say that as long as it is in King, South Africa finds itself to be assassinated in the general Zimbabwe. How do we help ourselves to assassinate? Now, we have reforms against the ketho lube luketho olusemthethweni njalo kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarecommenda esathi ke African Union. So iSouth Africa kufanele izwithise ukubana akufanelanga i-treaty zanu-PF njengeZanu-PF yakudala. Le iZanu-PF evukela ama-citizen abo, iZanu-PF etshontsha ama-votes, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political dispute eselizweni, ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe, ukubana siyakhile izwe lethu labo. They will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration a year or two between the two countries.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaina Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le Central Committee yebandla le ZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le CCC.
Kwesinye isikhathi yikho lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe yinto emangalisayo, kukakhulukazi umsebenzi uphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into enqoka yuthi kona into lezi zasuka zonke kuqeda ukulungiswa umthetho weZimbabwe sikuthi iconstitution bekhona labo baba khona eParliament usukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Besileka ukwenza ngesiphithiphithi ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa ialignwa lezinto ezifuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale lephalamende lapho abalabameli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe, hhashi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesiNgisi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khona kwana. Abasebenzise amalunga abo asephalamende ukuthi bona into lezi zilungiswe. Njalo khona kwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into ekuthiwa yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona phana kufakwa imibono, kukhulunyiswane, kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee ebandla lezano PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalokhu ma-by-elections awamakhansila eBulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla eBulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Unqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla esiwafakile sisebenza singena ebantwini baseBulilima, sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lowebandla le-TCC. Abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu, njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo, njalo abantu bayasizwisisa, njalo bafisa ukuthi ibandla le-TCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo eBulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungakusebenza eBulilima kungaya kungasebenzi ezihlabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZANU-PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama weakness zamaningi, sasesithanda ukuthi sigcile kakhulu lapho abalama weakness khona. Yikho kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu ba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angazi ngibone iziphofu ezingu-31 kumbe ezingu-34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu-34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatsha u-12. Ukuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu eyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu bethu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU PF yenzele ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha, which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo lasenswazi. Babenza futhi i command voting nale ukuthi abantu besike bethi bona ababoni kumbe abakwanisa ukubhala. Indlela iZANU PF esiyenza ngakhona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuni ukuthi bavotele.
Alo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma isiphatha amandla sebandla lesicc ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center, lapho kukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla leCCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lePhalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba lamhlanje, lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU PF leyi abakhokheli bayo bonke ingane zabo azifundi eZimbabwe, zifunda ngaphandle kwamazwe. Laba abaxoshana thina esihleli nabo lapho emakhaya, ingane zenu zifunda kanjani? Kusasa lazo lini njani? Landi nabazali elilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi? Mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo. Abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebekhethe ilizwe balenza imizi yabo, babusa umathanda ngabantu babo abafundi kulelo lizwe elingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo izifa, international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo mnangabo, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa kanti balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukele amagwapha mpela, zinuka amakhwapho ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena, ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe, kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena, but wena ulandela wena, uhamba ulandela impondo zakhe lapho ehambe zisetsha khona, lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayanyisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona ba abantwana bayakhe ezweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balale beStudio 7, nguFelix Qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekani ejabhiwa elibhandi. Ngithi balaleli beStudio 7, nani basakazi beStudio 7, lokhu okwezani ukuthi iZANU maseya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale, ithi yona into ayiyenzanga. Kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi kushaywe abantu. Phela iZANU akusiphuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje. Even ibulele abantu nge-ground, yama ngozwane iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu. Abantu bebebulawa ngama-distance, kuyiyo iZANU eyayibulele abantu. Akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-PPC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma
manje eZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipi, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini, wabonakala ebantwini ukuthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobuloku ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni, kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti lana kumele ngiyenze kanje, orula kumele ngingenele kulama elections ukuthi nami ngiphume lapha eZimbabwe ngiphume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya, kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi ithi yile enenkomo eyisikazi phakathi esibayeni. Le mile le ikhonya esigangeni esehlathini baba ayilalu, ayengeke ize ibe namathokazi, izozikhunyela nje izihambelene ey'nkalo lezi eziphandle le esigangeni.
Salubonani, salubonani basakazi bakastudio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sesiloke senda amameseji ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lathi imbono yethu ikibalwe, ifundwe emoyeni. Yeyo okhuluma yonkomo ngibuya elubhane esigabeni sasekana loba ejabhiwa. Umbono wami uthi wona aluba kuyenzeka abantu bavotele i-CCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa, sivotele i-CCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU-PF, sikhuphe iZANU-PF embusweni. Sesidubekile ngeZANU-PF embusweni, kuchaywa abantu, kubulawa abantu, kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalani. Abantu bayadubeka elizweni ngenxa yeZANU-PF. So siyacela hlobo zami ukuthi ngabe abantu siyezwana, sibambaneni, ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina sengabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota. Sivotele i-CCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU-PF. Nxa abantu be-MRP bethi bona ilokhu zini, i-CCC ngeke ivuse lokhu ingaziwine, ngeke ivuse. Bona ilizwe bengaliquma yini, bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyukuthi i-CCC ingehluleka ukubusa? Bona iba bangakwanisi ukuquma ilizwe yini? Bangadohisi abantu, abantu be-CCC badohisa nje abantu. Bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini nxa kuyukuthi uChamisa engawina, engeke avuse ewinile njalo? Bona ilizwe bengakwanisi ukuliquma yini? Badohisa nje abantu kuphela, ukudohisa abantu. Bona ba-right pressure group, banika nje pressure kuphela. Kunanto abazoyenza, libandlela kithi impela emathebuleleni, but nge-strategy sabo siphansi kakhulu. Akulanto abangayenza, akulanto abazoyenza. Nanka ama-by-elections ayenziwa abakhona, waye bengangeneli ama-by-elections, singaze sizothiwa labo bangeneli ama-by-election. Kabangeneli ma-by-elections kabayenzini, akulanto abayenzayo. Abafuni ukuba yi-president, ukuthi bavotwe babe ngama-president, bafuna ukuquma ilizwe. Bengaliquma yini? Bona kumele bazibuze khona ukuthi nxa bethu uChamisa engazawini engekabuse, bona bangaliquma yini ilizwe? So umbono wami ngilawo nje kuphela, ukuthi bangadukisi abantu. Abantu nje kuphela bahambe sihambeni ngobuningi bethu siyobhalisa. Sivoteleni i-CCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu thina sibumba amabandla amaningi ningi, lokhu akusisizi ngalutho. Lokhu abantu sebedubeka, into engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu, akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esithi ye lapha lalapha. Sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla esilibona ukuthi leli bandla lile power, sisekele lona kuphela, sizame ukuthi sikhuphe iZANU. Iyo mbono wami engilawo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sakubonani, sakubonani kustudio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwanise ukufaka imbono lapha. Siyalibingelela, siyabonga njalo ngokusithethela indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini, ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikole ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isiboni, siyazi ukuthi into engekhoyo vele le, into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyeni. Into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo. Umbuso weZANU-PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU-PF wathi wathi uright, usiba right na vele uvota wangkhona mbona kungalancedo. Ngakuyami vele mna imicabango lo kungavoti nje. Kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti, uvotelani vele. Ungazi idliwe iZANU-PF ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembusweni. So hhayi, esikwanisayo sivotelene, asivotelene umqondisi moya emara. kapi nto wa kapi upati ngele pati nga pila ngono la telo kuzeni nanti
Studio 7 dinjani wa sara zibitu aisi azizu zinda kulo wa walo kulme nge Friday mbongoro ipesi ya sawazi wate Studio 7 ibala ibale ze zani ibale ze trip to see aisi Studio 7 silo kwa ina jila ya kaisegi vijango Studio 7 ikipa njoba zinjalo itrip to see zani MRP wote jama bazi zumbusu wazwe ku Studio 7 ya wezo nje kuluma nje kankasa kuluma nje huko kukisa uhlelo sizaluseke lihlangothi ilo lalolezimba kuthiwa i-ZDC luhlelo lwezanu-p f ngeluka awusozuze i-MRP ikhuluma ku-ZBC awusozuze izabe ikhuluma ku-ZBC ukhuluma yonezanu-p f awusozuze kukhulunya odawule ebhubhulaweni ku-ZBC ngoba ngolezanu-p f yilo uhlelo silwazi ukuthi luseke lihlangothi lolya u-Studio 7 siliba binjalo basakazi bethu aliseke lihlangothi siyalithanda nje lisukumela kahle izindaba zezimbabwe labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela indaba ze-Studio 7 siyabonga
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimupilot Mbofu ngembuzi yokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi yenze ningabasizi bencediswe bencediswana nawezinlezomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo walibani kumbe yiphathi yezanu na ngifuna ukubuza kona lokho
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika umongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi u-Elizabeth wesibili ubhubhe izolo uBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBritane leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane.
Ingonke umuntu bemthanda bonke abantu balusizi siyakhala ube ngumama ohloniphekayo othanda umuntu. Lamhlanje isizwe seBritane silahlekele lathi silahlekele abe simthande ukuphela wonke umuntu uyamthanda sibili
kahle kahle kuyini abantu abakade bekukhabithi ngaye uQueen Elizabeth
uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke obehlonipha abantu athanda abantu athandele uNkulunkulu yikho abantu kade bemthanda uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo
abeZimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi
yebo abeZimbabwe siyawulandela umndeni mina njenjena ngaze ngahamba ngaye esikoleni ngafika silisizi silahlekele unjena ukuthi abantu bathini osoza thatha isikhundla uCharles Nguyose osechonile uCharles Nguyose kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles Nguyose okathe oseyinkosi osethethe isikhundla sikanini
lo ke ngunkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
Hayi siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kubayi-elections ebulilima sokuliphe umdlala wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi laphakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.